eleZimbabwe limanyana lamanye amazwe ngolwesibili ukujabulela ilanga lokuzalwa kukaJesu elekhisimusi. Imuli zivame ukuthi zihlangane ngaleli langa ziphane izipho, kudliwe ezifele emlonyeni kunathwe, kudokhekhe bathengelwe izigqoko ezintsha. Kodwa lo nyaka iningi lithi ikhisimusi izafana lamanye nje amalanga. UNkosazana Salani Ncube weStezi uthi lo nyaka babhekane lendlala embi kakhulu.
Sebunzimeni indlala ikhona, uthola kunje kubuya inhlelo kuthiwe akuncediswe abantu abadala, uthole uhola abatsho ilokhu zenithi uli ovethi ini, uthole ugogo uhamba ngodondo lobaba kaholi uze ukuziswa usisi. Okubangela khonokho yibo abakhulu ababekhethe ukuthi bhalanini abantu, sobona sebezikhethelana ngobungani.
Umnumzana Moli Khumalo oyelumene uthi umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu.
Okwenzakaleyo ku-2018 ngizakukhumbula engasoze ngakukhohlwa, yikuma kabi kwelizwe, ukuswelakala kwe-fuel elizweni, okuyinto embi kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi into zethu eziningi vele ziyabe zifuna ukuthi zitransport ngomgwaqo.
UNkosikazi Sibonge Nkosi Sibanda wesibhula uthi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kubajiye betshaywa ngamakhanda.
Omama bayafisa ukuzincedisa le mazi ezivulekwayo, iinto zangkhona ziduro ukuthi sozithande. Uyathenga iflower nge-$4 sasiyithenge siyi-$7, vele kunzima ukuthi omama bengaziphilisa ngani, ukuthi bangabamba ngathi vele kunzima. Le mazi esikolo ziyakhwela amasuku zonke, awulanto ezingangiza ziphatha abantwana besikolo ngazo imali zangona. Ibe ngithanda ukuthi nxa uhulumende ekhona ongasiphilisa ngakho esincedise khonapho.
Umnumzana Brighton Naro entalale uthi ilanga lekhisimusi lonyaka lizedlula njengawonke amalanga ngoba iningi labantu lingelamali.
Lonyaka womile, mina nami ngusomabhizimusi nje, umuntu ozibonela ukhandakhandayo izinqolo wenzayo konke, kodwa imali akudla lonyaka. So sikhangele nje ukuthi avele le Christmas Day kubhayiza kuphela, vele akula lutho.
Iningi lezakhamizi litho kubadanisayo yikuthi inkokheli abazikhethayo kwezombusazwe kazisafiki ukuzokuza izikhalazo zabo. UNkosazana Agnes Mbangeni oyeGwanda North uthi abakazi bembona ummeli wabo edalela ephalamende selokhu bavotayo.
Nxa esafuna ukukhethwa uyasithembise ayi phansi ngephezulu athi yena ngizabuya ngilenzele, wakubabuya sibile nalo MP esiphinde samphinda yena. Wabuya kojoko konke wafica abantu behawula besiza ngapha, wathi hayi ngizabuya asizange siphinde simbone. Kunjenjela kathi esilokhu savotayo emehlweni wethu kasimazi.
Ngaphandle kokuthilela kokudla okunokulakho ukuswelakala kulikhisimusi ngamanamnede kanye lotshwala khona okungasatholakali ezitolo lemabhawa, umnumzana Gabriel Moyo oyemawane uthi kuyadingeka ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale phansi lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukuze lakusasa libe ngcono.
Okokuthi ngonyaka ozayo nxa kungaba lokhu kunje, so hayi hayi ilizwe mbona livalwa leli, ngoba abantu bathwele nzima. Yona ikhisimusi ukuthi siyayidla njani, ivi labo abantu bona babanathi utshwala emabhawa kakula lutho, akula tshwala. Izinto ziyadura, thina besikhangelela ukuthi aluba yena lundoda osibusayo engayihlisi ingqondo yakhe, noma kungumfana lowo ahlale laye phansi babonisane ukuthi kanti bangalungisa njani umnotho ukuze abantu babe right, abantu balungelwe.
Ikhisimusi yalonyaka iza ngesikhathi odokotela bekhalale imisebenzi, lababalisi betshengisela besithi bafuna ukuholiswa ngedola leMelika. Ukusilela kwemali emabhanga kanye lamafutha ezimoto emagalajini kuqhubekela phambili lanxa uhulumende bhede sithi uyalungisa lolu hlupho. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.